endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakhalela imuli kamnumzana Roy Bennett webandla le-MDCT obhubhe engozini yendizimchina kwele Melika. Uprofessor Welshman Ncube omele owayengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko uthi uMpoko kumele aphiwe imali yonke lokunye okuqondane labangena esikhundleni somsekeli kamongameli. Wenziwa umhlangano omkhulu wokuthuthukisa inhlanganiso ezizimele zodwa. Sizahlolisisa okuningi okubhekane labantu abahlala emaphandleni abathole nzima ngokubhalisa kugwalo lokuvota kuhlelo lwe-biometric voter registration. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sihlolisisa okwethulwe inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi ayiboni ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe lonyaka. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Roy Phatshelu Bennett webandla le-MDCT obhubhele engozini yendizimchina kwele Melika. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Likakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.